sokuyisikhathi sembiko yenu.
Elibona nibantu bakamthakwazi linjani, livuka kanjani? Hayi siyathabanga inyuzi elizinika sona, lesinyuzi esiqinileyo sibili, inyuzi esiqotho. Hayi khulu nalokho sikunikwa yi-ZBC, i-ZBC akula nto esinika yona lapha. Yeyi, and lingabona ukuthi abantu bayafa kathesi babulawa yi-COVID. Liyabona ukuthi abantu bayabulawa izindlu lapha ethawuni. Liyabona la ngokhukhura wendi, hayi hayi, uhulumende lo mani, uhulumende ongenziyo lo mani, hayi hayi. Bakithi hayi sahawula lapha emhlabeni lapha, izindlu ziyabulawa abantu, imali amapentsheni yakala mali, pentsheni iyaizaholiswa 10,000 kambe 10,000 izakwenzani ngesikhathi esinje simbi, isikhathi esingalunganga lesi. Amatitsha layanikwa ayancitshwa izimali zawo, bengadlama ukuthi wenzi kathi esebenze omnye umthetho ukuthi bebopha amadokotela laba lamanesi lapha. Yeyi hayi, ilizwe leli sahawula lapha emhlabeni lapha. Ake inkosi ngani yangena elibusise into ezimikabi lapha. Yeyi oh.
Lela basakazi lonke nje silikhalela ngomsakazo wethu ade simthanda uSandra, ethi kalale ngokuthula. Khalela bonke abasakazi abasishiyayo, sokani lani ningazivikela khona ngapho. Ngibuya lonke nje, bonke oGibbs Dube, bonke nje zengezwa lo mama uBrenda Moyo, ngayimthanda besaro Ezra Chisa la besasakaza ezim eMontrose lapha kwakumnandi. Hayi khathesi, so siyabingelela siliqhubekane ukuthi sitshele indaba ezimnandi. Mina kade ngasilala e-studio singena, ngiyasithanda umsakazi wami, engiwuthanda kakhulu. Sithi be safe, ligcinakale kucorona. Labayani ukuhlatshwa indaba zabo, basakhona abangafuniyo phela, special olutsha lolu labanye abadala hayi abafuni. So lizigcine bazali bami bonke, siyalithanda kakhulu basakazi benu.
Njani basakazi bakaStudio 7 indawana zonke zelizwe elikhona eAmerica, silibongela umsebenzi eliwenza. Thina ngapha silo hlupho lokuthi abantu bayakhala lapha, abantu bona uhulumende bayamuzwa, uyakhuthaza ukuthi abantu bahlatshwe, kodwa imithi iyaselela. Abantu sebelothando lokuthi bahlatshwe, sebeli ngapha eSt.Joseph obhidi ngapha, hhayi abantu baba baningi bavela kwindawana zonke kuhlatshwa ngapha nangapha. So bathanda ukuthi ngabe uhulumende uyandlezelele umuthi kuhlatshwe ngesikolo ngesikolo, bangahambeli ukuyahlatshwa ngoba kuyenza ukuthi wangene engozini yokuthelelana umkhuhlane. Besicela sokuthi uhulumende akunanzelele khona ukuthi abantu sebelothando, kodwa ke imithi iyashota ezigaveni ngoba abantu bahamba bephenduke, akusela muntu ongamkhuthaza kathesi, abantu sebebona ukuthi kuyaphiwa. So siyacela sokuthi unanzelele khonokho. Ijike ngikhona ngale characters konke osa channel into njani sa channel lawo magene lilime liqinise madoda kuyavutha la usitshela ungwenye. Ngijike abanyongo olusasi Benjamin, ngithi livuka njani madoda khona ngapho, libambe liqinise i-COVID-19 nesenti anonowamuna lo. Ngiyabonga,
ngiyabingelela nami kustudio 7. Ngijabula kakhulu ukubana ngingene lamhlanje kustudio 7. Mina nginesicelo bakithi. Isicelo leso ayisiso sami, isicelo lesi ngesaba izakhamuzi zendawo, abantu basentshonalanga ngapha okuzebhoda. Bacela ukubana izaphu ma kuqala nje ukuthi bavunyelwe ukuyenza umhlangano, beke bebafikele nabo, bayayidinga izaphu, bayayidinga abantu izaphu, balokhe beyilindile bezwa kuthiwa izaphu isikhona, bayayidinga izaphu. Sicela nje abantu bezaphu beke behambele kusiya khona le kuze kuyofika emabhongane ngoba iyadingeka. Ubaba kazange alalele phathi, kwalala yena nomphefumulo kodwa iphathi yaphila. Siyayidinga kakhulu. Igama lami nguNtombembe.
Studio 7 wasakazi, umkhuhlane ukhanya uyaqansa lapho ekhaya lapho, kodwa uqansa nje uhulumende ukhangele lapho ukusuka khona lo mkhuhlane. Abantu kathi behlula yini khona ngapho ekhaya ukuthi abantu bamqonde bancama uGavena. Sicela ukhansila ababubulawayo beharala bamadorobho wonke babiza uGavena bahlale laye phansi ngento kazukukholeyo othola yedwa evalela ezinye izimoto ukuthi zizame ukuthi zivise i-social distancing ezimoteni lapho, ukuthi akahambise umbiko ukuthi khona kakwenzi. Abantu abaningi umkhuhlane bawuthatha kuzuku kubaminyane emalayinini, baminyane khona ebhasini. Uhulumende kadicongest uzukho.
Salubonani, salubonani, zilomuhle, salubonani, mina ngikhuluma ngoGibson Mpofu, nguwa 17 ebubi. Bentando ubingelela bonke abasakazi, ngokuhlethela indaba ezimnandi, indaba zeqiniso ku Studio 7. Mina bentando ukuthi ngikhuthaza abantu ukuthi asikambeni siyehlaba amajekiseni e-corona, ngoba i-corona into ekhona, ngiyakhuthaza sibili ukuthi hayi sihlabeni ngobuningi. Uma umuntu usakhona kusavuma, hayi asihlabeni ukuze sifikeleke kulowo mkhuhlane. Ngiyabonga.
Kungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318.